Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ipatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngowayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilibe zingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqanise khona amanzi akhona loku engafika okukhanya ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ichazi walungela abanye kulokhu ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa, zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni eziwethu le izolo, inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo MDC kweleBhilitane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngowayiphi iphathi, uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende ukuthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lowo ekudisappeareni kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho muntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappear swangubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona, elolunya ngakhona, ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappeareyo labo, ngoba uzomane akungeke ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeze ama-conditions okuthi angakhulumi noma yini ngoba lakhona lokhu ngamanye amaplans wabo abawenza ukuthi umuntu bangamnikeza amacondition bethi asifuni ukuzwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu kodwa kube laleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza amacondition ukuthi angatsheli muntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhla ka-21. Maningi ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesifiso njalo alesifiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana nalowo ndoda othathiwele. So sizabe sikhona mpela eZimbabwe Embassy mhla ka-21 ngeSaturday.
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kweleBhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Izakhamizi zedolobha lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi i-transformer kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimo Mpofu yena ohlala kuward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo. Uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu ezingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engingafika okukhanya ukuthi i-pressure ngikhona yilokhu iphasi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelanga. Ich every ward e-town lapho lama-ward angu-6 wonke ayele mgodi but imigodi yonke yaqinisifile yonke yongu-6 ngenxa yokuthi abantu babelokhu belandelela lo belandelele lo belandelelelwana baze bazokucina ngalo sesigabeni enhlala kiso wakuyona sekufike wona ngoba yiwa usugcwalelwa ngabantu bonke abethawuni yonke. So bathi baphezu kweprocess yokuthi bapompe amanzi kwelinye idamu elisemangwe okokho kwabekupontshwa khona kudala njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya seyabola phansi. Iprocess zangikhona akhanya ngane seziziningi kakhulu njalo kazizisiseke liqiniso elikhona.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga
kumain water supply? Ema-ofisini akula manzi nje avuza eqeleni ayiwo abezigelezela aloku agelezela iminyaka neminyaka sokugcina sekungani nje kubalwa kungamachibinyana sokugcina amanzi. So abantu besebeqeka besebenzisana lana amanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile but kamboni ukuthi yonke umuntu engabe yabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanise ukuthi azinathekana amanzi okubangela ukuthi anytime ngaqhamuka ingozi nje abantu bebengasakwanisi ukuthi baye ezambuzini besebeyela nje khonapha esihlahleni eseduzane. So kusebheke izingcekezelani ibikwanisa ukuhlangana lamanzi lana abantu besine benatha amanzi nje aseyingcekeza.
Kodwa iziphatha amandla zithini abekhansili abakahulumende bedalela ephalamende?
Hey, into eyenzakalayo abakhansilers abe-MDC kuhlangana labezani nxa ukhuluma labo bathi khona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution. I-solution yabo yayiyimigodi naleyo yayigeziwe njeni imigodi yakona njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi izama-MT zalapho abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo. Ngikhuluma ngalo owethu lapho yobulili mahisti dlula nthi nguminista yabonakala nje edlula nje etown angeke ukwanise ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulumela into ezivalela zenezo dlulela kuzoba lalo layo yobulili mahisti ngabantu abathi babonela ezimoteni nje bezidlulela bezihambela.
Emaphandleni-ke
emaphandleni uhlupho lwamanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandekile ngakubala indawo efana lemacingwana lapho engike ngafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakuhamba kuyathwala amabhakethi ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheli eyithwele ngekhanda ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi abalazinqola abalazimota abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhamba besiyaphanda emfuleni umfula okhona emacingweni lapha embala khona ngumatoli uyakwazi kule nyamazana eziningi ezitiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukutha zenzayo but abantu bacinga besebenzisa nalawo manzi
ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyikuthi ngabe lisembosweni ubona ingani ungaba ngcono yini
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ikhetho lolwadlileyo salonqoba lanxa lwatshontshwa asiyeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi lasikwazi kulelinye idamu elimele lifontshwe amanzi kuthengisa abantu abasembusweni abangekho redi ama-plans abasegugile njengabo nje bezigugile abaselaplani enti abangabuya layo
umnumzana Trimo Mpofu uhlala kuward 6 ePlumtree njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithanekile emhlanga we-studio 7 ekhona le ePlumtree siphinde saxoxa lomeli webulili ma-west edale lephalamende umnumzana Dingu Muziphuthi olilunga le-ZANU-PF umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulili ma.
Ukuswelakala kwamanzi esigqeni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe. Yindaba esiphezu kwayo. Ngikhuluma kanje ngimelele amarigi avela e-District Development Fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya ebulili ma-west ukuyakwenza umsebenzi kungayisiko kodwa lokho siswami ebulili ma-west yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakala ukuthi bayaphila kodwa-ke hhayi mina ngu-MP olamawala siswami sengibhode wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngimtshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha lalaphayana ngoba ngangimthethe ngahamba laye emayitengwe ngithatha iy'ngqondo zikapresident zokuthi akula business as usual
iningi lithi konke lokhu kudalwa yikubhidlika komnotho welizwe ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini wokulungisa umnotho welizwe
in Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyade yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekuprezidenti wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba umthili Ncube ohlonitha ilizwe lonke lelijikeleli ukuthi azongena esikhundleni lesiyani siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka ne-direction siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba umthili Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kumbe ukuthembeka kwezomnotho ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yefejafeja ubaba umnangagwa is a lawyer and as a lawyer for you to practice as a lawyer you have to understand economic and account njalo as a businessman himself uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile sinabantu abathi kungabevala abanye bayavula bevuzisa so kumele njengamazimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala sekeleni ukuhlala sinakani ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza abanye besenza lokho
ubona kusiba ngcono kusasa
kusasa lokhu things will be okay I'm telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikambe ngendlela esifisela abantu basemakhaya abasithembayo abasanethemba udokoza lothemba lona lolelukhona kumele singaluthathi siludelele kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka
umnumzana Dingu Muziphuthi umela isigaba sebulili ma-west edale lephalamende njalo ulilunga le-ZANU-PF sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Herald lithi abemoli kamgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikamnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfa Iphepha ndaba le Chronicle lona lithi amapolisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake lifonele mina, ugawulekele ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle, ngoyichibizina, kodlamini, echolojo. Ake ukukhuluma into engekho. Ake lifonele mina, ngiyachiya inamba zami, ngifonele mina, ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi, urabe yiswayili. Athi abona ingqamisika, afinda alole phezulu lapho uthi sika umuntu azubuhlungu. Ube ngutitsha efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona wehluleka ukuba ngutitsha. Manje sefuna ukuncindezela amatitsha ngoba sesidlale ezanu. Usincindezela odokotela ngoba sesidlale ezanu. Ayekele ukuncindezela abantu becholojo. Ayekele abantu vele abamthandi izenzo zakhe. Kanti yena akabonti abantu abamthandi. Uza tu write nezondo kuzondo abantu bonke. Bonke abantu becholojo bayamzonda. Uza tu write njani? Ugawula ke eme bakithi ukumanela abantu. Please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirecord uyithumele baba uyithumele ku Studio 7 Radio. Ugawule ke eme ukuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le phelandaba. Wazama ukwesitolo kwakhe chibizina kwamehlula. Usengene kuzano usemeli izano. Akasebenzi kahle kuzano ukhole kahle kuzano yikela abantu bezihluphekela ama bezihluphekela. Angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonge sithi uma ebona ingqamu yasika ebelonge lula. Ingqamu ibonti yasika ebelula. Akekeli ukuhlukumeza abantu besindibeleni. Ugawule kamphathi kahle vele kenzi kahle. Ngimazi kahle wayefundisa ephelandaba primary school. Wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengabanga ngutisha uma ebona amatisha ehola. Wayengajonanga udokotela ebona udokotela behola. Wazi ukuthi angena kuzano PF sezenza utsotsi sefuna ukudla ngezano encindezela abantu. Asiso bantwana bakhe thina. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebona ishotsha kula development akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From echibizini siye etsholosha umgwaqo owathiwa ngusmith lonke njalo akazulungiswa. Isikolo sakodlamini mbulu, isecondary school, lonke yathiwa ngusmith njalo lonke njalo. Iklinika yesodaka yathiwa ngusmith njalo lonke njalo. Isibhedlela sephumula mission hospital sathiwa ngusmith sinjalo kwesinjalo. Ukhuluma ngedevelopment yipethu intshintsho intshintsho lokamnaka. Akulanto etshintshayo lapho, into ewrong iwrong.
Lawa ngamanga akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lezo. Why can't they arrest them now with state force? Bangaphi ngabam? Ithi G40, what for reason? Ababam, bala manga. Nonsense.
Sawubonani, basakazi beStudio 7. Lokho ngilalile njonge zonke izindaba, ukulathwa kwaMgabe, lalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba iba buhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esethuleka amapholisa akhe labaphathi bonke abomthetho uba bezinjani, bacele i-FBI e-America kumbe i-Scotland Yard lizohluza lolu daba. Ngikhumbula Ethiopia Addis Ababa kwadobe ibhomba bacela i-FBI. Kuyaphuma lokhu, sicela sile uhulumende nxa esethuleka amapholisa akhona azame icebo, bacele ama-CID FBI le-Scotland Yard. Kuzaphuma lokhu, ngicabanga ngo-Edgar Tekere, ikhwalelo walibulala u-Adams, kwaphuma konke lokhu sekubiza i-Scotland Yard. Unkomo wakhuluma athi uTekere, I will not talk to a murderer. I-ZANU-PF ruling party, they must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfudokotela omkhulu olokhe enyamalini. Bonke jamara, masikhumbula sifile emuva njalo futhi ne-Cookground. Yindlela yabo abayenza, abawenzela abantu besale. Baqeda abantu abandebele. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho engikhaya, lo first councillor Amos Ndlovu wanyamalala, uJuta Masini wagongodwa, abaningi abaningi kakhulu. Kanti benzelani khona lokho? Bese ngikhuluma ngokuthi uMtasa umfundisi omkhulu wathi yena evula vesi amaHebrew 13 ithi yona izibotshwa zazo ziba buhlungu emzimbeni yethu, hayi ubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ungekhiwa namhlanje abantu esibhedlele bayaphila ngokucela nje ukuthi hayi ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa zange benziwe njalo bacatshiswe.
Salbonani basakazi mpangazethe hawaroni siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi isicelo sethu esikhulu ngesokuthi sicele ukuthi lisibalele imilayezelo yethu yini elisinxusayo cela lisibalele ngoba sila enye umsakazo ongasikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo le minye kanyeke isinike lutho ngitsho ngoba abavumeli lutho bayesaba khona ukuba bakwenzayo empilweni uThabo Mbeki Malema basitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso we-Afrika ngokuvikelana ubugebenga ngokubabaza umgabe phambi kwethu isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emfeni athi umgabe walelo umgabe kalolanga ilizwe umgabe ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizalo PF ungenele muva esiba ngumabhalani kasomlweli wenkululeko yikho kuhlungu ngokuthi kubabaza umgaba phambi kwethu besicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyawakhipha ngoba kakhesi sesizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihle ngalwana uhulumende wababulali ubulale waze wabulala umkhonto wesizwe kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabi kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho leZipra ababulawa aqeda yiZanu PF ekhokhelwa umgabi ikukurawundi yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoko bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lwana kalele ngokuthula alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi balele ngokuthula na asilaxolo kulokho
balaleli uhulumende engazodlala ngabantu uhulumende nguye abantu bengadlali belokhu besithi bucatshangelwa uhulumende nguye otshontsha abantu kungani kungajontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumente ongasoli izenzo zikahulumente kungani kungajontshwa abantu
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela ubikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana okukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats.
Sanbo, bo, 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 sanbo, nangaphe makhaya,
Sani bonani nonke dumelang mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho la womhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqibela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonana ngokuthuntsha komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobho lePlumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu leFacebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjini labethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungamili inkomo litshone kuhle.